lokhu kwasungulwa umnyaka lo sokunabantu abayisithupha abayizizalwane zeZimbabwe abazibuleleyo kwele Britane ngezizathu ezithiyeneyo. Ngeviki ephelileyo umnumzana Nelson Ndlovu uzibophele esambuzini endlini yakhe eRotherham etshiya unkosikazi labantwana ababili. Ubikwa engatshiyanga ngombiko okhomba ukuthi uzibulalelani. Umnumzana Bekenkomo uthi laye uyakafikelwe imicabango yokuthatha umphefumulo wakhe.
Mina ngihlukumezwa ngumfazi, uzenza ongcono kulami, kasangilaleli and wangibophisa ethi ngimtshayile. Abazali bami bayahlupheka ekhaya etsholotsho and can't support them ngoba umfazi uhambisa imali kwangakibo and kangincedisi, embuluza ngokuthi uyahola kulami. Sengihlupheke kakhulu and kuyake kungifikile ukuzivulala ngoba ngisebuhlungwini.
Umnumzana Norman Nyoni yena waphosa waya kogoqanyawo laye zama ukuzibulala.
Nganatha amaphilizi ayi-48 ngizama ukuthi ngithathe umphefumulo wami ngizibulale. Yikho kwamanje ngilokhu ngivalele ngisesibhedlela lesi esabantu abagula ingqondo. Balokhu bengivalile sengilo mnyaka ngilokhu ngivalelwe lapha.
Sikhulume lesicamfundo semikhuhlane yengqondo umnumzana Enoch Ndimande, yena othi abesilisa abaningi abafuni ukukhuluma kubakhathazayo, yikho nje begcina bezibulala.
Amadoda aweZimbabwe are so isolated, so balama-problems, baneyinkinga nje eziningi okudinga ukuthi engabe bala lapho abangazitsho khona, ngoba into leyo yokuzivulala hayi sithethe impilo eziningi, kodwa hathi ayisikho kuloywa, hathi i-mental illness. And i-mental illness leyi kufuze as a community we must attend to this problem.
Kuba nzima ukuthi amadoda aphumele egcekeni nxa ekhathazekile emoyeni ngenxa yenhloni lokuthi bazakhalelwa phansi ngabantu, ukuswela imali eneleyo kanye lemisebenzi lakho konke okuhluphayo empilweni. Konke lokhu kubikwa kugcina kubangela umkhuhlane wengqondo, kukanti inengi alidingi uncedo ngoba lesitho kuyayangisa. Yikho nje isiphetho kuyikuzivulala. Imele isitho 7 eRotherham, igama ngu-Ezra Jesus Smart.